noma umokhona lo busukhona kungancedisa ekutheni ezinyizinto bese ziphuma lapha ekulenzini lapha okunye kwakhona kuphuma kobo-WhatsApp lapha kuphuma yonke into abantu ngezindlela okungani kunika abantu indlela yokuthi babone ukuthi abantu bengaqhubeka phambili besenza umsebenzi naloyo njengaloo wenziwa ngabanye okungani kawumuhle ikakhulu into zokulutha zenezi ngoba into ekhonakithi eliqiniso lokuthi hawu abantu phela ama-demonstrations bakithi khonokho sikutshoyo ukuthi akumelanga kube yinto ediliza futhi impahla yabanye ukudilizela abanye abantu abazisebenzeleyo labo bephinde bedilikele ikakhulu njengoba ngikhuluma nje kunje nje abanye abantu bathi belutha ngale kuma-shops kuma-western suburbs bebuthi bengene ezitoni bephakamisa izinto abazifunayo bethatha izinto la ma-video clips ana abanye bethatha abanye bekhuluma besithi ha uthwale kukwanisayo uthwale kukwanisayo lanilani abantu baza kwenza selingangwasalokuzango lo kuyayibenzakala kwezinye indawo futhi behambele kube kopi into enjengayinaleyo imemetheka ilizwe lonke kwenzakale
khonokoyekodwakenani
yindlela yokuqeda futhi khonoko
nje nxa sesikhangela kodwa babagawule phela ukukhululeka kwabantu kukhonapho phela ku-intanethi kukhonapho emsakazweni le maphephandabeni nxa ukuthi ungasekho konke khonokho phela sokungani uhulumende lo ngoncindezelo phela
ye kodwa tips okunye kwakhona kumele sikukhangele lapho ukuthi sivikele njalo uhulumende njalo kumele evikele abantu bakhe ngezinto ezinjengazenezi ezenzakalayo uhulumende evikele abantu bakhe ukuvikela abanye labanye abanye baphongokwela njengozili ngento ezinjengazenezi ezenzakalayo kodwa ke esingakutsho ukuthi yeyi ilungelo labo abantu kuthathela abantu ilungelo labo kodwa kwezinye indlela uhulumende ukukhangelile layo wabona kungancedisa ekutheni phakathi komumo nalo esikhona onzima lo esiphakathi kwawo kuke kume lokhu kubonakale ke ngale kwakho
ye kodwa abanye bayakhuluma bathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe kazange akwenze konke lokhu kodwa sokusenziwa uhulumende kamnangagwa
konke khonokho abakhuluma ngako kwabonakala ngesikhathi sikamgabe njalo into yonke lesikhathi sayo ngesikhathi sikamgabe izinto zazinjalo kukhanya kathesi umumo wakathesi lawo umumo izinto lokhu ziguquka ziya phambili.